atisendaba ku VOA indebele
ngalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ka 21 kunhlangula 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa.
Nawu thumela amasotha alambileyo lamapolisa alambileyo, amapolisa lamasotha angelamali ye-transport angelamali ye-school fees, amapolisa lamasotha angasatholi isinkwa, angela cooking oil, angela chukela, angela mahlamvu, angela sawudo, uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uzakubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani.
Sokwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yemelika ngamabutho akwele Iran. Namhlanje sigqiba inhlelo zethu zembali yezaphu siqoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Into enkulu engalungisiswa kuphela laphana yikuthi kona yona ngokwayizaphu kayiphumele egcekeni iphumele nkokheli zayo bekampeni bekuye lokho babe yikho khona bangabi lenketa abajali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izisebenzi zikahulumende eziningi zithi zizakhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokutshabalala komnotho okungelamkhawulo. Izisebenzi lezi zigoqela odokotela, abongi, ababalisi bezikolo, laba ma-university afana le-Lupane State University, Midland State University, kanye le-University of Zimbabwe. Izisebenzi zogatsha oluqoqa imithelo lwezimra lazo sezilobele iziphathamandla zazo zisazisa ukuthi kazisenelisi ukuya emsebenzini ngoba zingelayo imali yokugada amabhasi. Izisebenzi zebhanga le-First Capital Bank Limited lazo sezithethe inyathelo elifanayo. Amasocha lamapolisa abikwa ebonakala ngobunenge emadolobheni achiyeneyo elungiselela ukuhlasela abantu alubana bethe batshengisela izitaladeni njengalokhu okuke kwenzakala ngozibandlela womnyaka wonalo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eye National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, kuliqiniso kakumangalisi ukuthi imali siphelele ekuthengeni ukudla. Lanxa i-transport uhulumende efakele 50 cents kumbe kulokhe ingakakhweli kangako kwezinye indawo, kodwa ukudla lokunye okusetshenziswa endlini sekukhwele ngendlela enkulu kakhulu okwenza ukuthi imali yonke kade iholwa ngabantu isiphelela kukhona lokhuyana. Siphelele ekuthengeni izinto zendlini, kufanele kungasela lutho lalo. Kuza kwenza ukuthi abantu baqume baye emsebenzini ukuqanda kunje bayephenduka ebusuku njalo. Ngakho kakumangalisa ukuthi bathi bona abasebenzi zayo asisenelisi ukuqhubeka sisebenza ngaphansi kwesimo esinje somnotho.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo uhulumende sethumele amasotsha lamapolisa ukuze ahlale elindile alubana kuthe kwaba lokutshengisela ngeviki ezayo. Kuyini elikubonayo koBulawayo?
Ikuchitha isikhathi khona lokho kake ngiqale khona lapho ukuthi nxa uthumela amasotha alambileyo lamapolisa alambileyo, amapolisa lamasotha angelamali ye-transport angelamali ye-school fees, amapolisa lamasotha angasatholi isinkwa, angela cooking oil, angela chukela, angela mahlamvu, angela sawudo, uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uzakubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani. Ngakho-ke kasikukhuthazi khona lokhu ukuthi nxa ngabe abantu befisa ukutshengisela kulilungelo labo belungisa hayo kwabo kuphela belungisela lawo amasotha lawo amapolisa kube sokuthiwa amasotha lamapolisa kuzosetshenziswa ukuchaya abantu kuyinto engaqondanga leyo ngakho ke ukuthengisela lokukhalala imisebenzi kuvunyelwe umthetho welizwe kuvunyelwe isisekelo sombuso selizwe kumele kwenziwe uhulumende alalela abantu kawuphenduli ngokuchaya umntwana othi ucela ukudla udinga ukudla kube khona yikho kufanele uhulumende akwenze hayi ukwethusela abantu
manyathelo bani kahle kahle uhulumende amele awathathe alungisise umnotho abantu beZimbabwe bakhona ukuphila njengabantu
into yokuqala evele inkinga kakhulu i-currency lokho imali yeZimbabwe lesithi RTGS dollar ngendlela ephelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini ayisathengi lutho yikho phela kusiya izinto zikhwaza lokho zikhwela zisiya phezulu okwesibili kuyashoda i-foreign currency eyedingakalayo ukuthi hamba ama-business balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke okwesithathu uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo indleko zakhe lokho emkhulu kakhulu uhulumende imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona le okwesine i-corruption kube sokusithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithetho ihlonishwa ukuthi njalo lamalungelo abantu lalabo abalethe imali azahlonishwa ngazo nalezo zinto zingalungiswanga hayi akuzukuya ndawo kuzaphelela emoyeni kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa ukukhulumisana nabanye kulungiswe kuyeneliseka ukulwa lobugebengu kuyeneliseka ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlutshwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke
alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo olobelana isivumelwano sokuthwala abantu lempahla phakathi kwele Mozambique lele Zimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi isiphathamandla senkampani yeZupco umnumzana Evaristo Madangwa uthi ukuvuselelwa kwalinkampani sokudala imisebenzi edlula inkulungwane 1200. Okwamanje ke silalele ukuthi abalaleli bethu beStudio 7 bathini kumazwi abasethulela wona ngeWhatsApp.
Yebo basakazi, siyabonga izindaba elisinikeza zona elisitshela ngokwenzakalayo eZimbabwe. Nami ngilapha eZimbabwe. Ngicela impela like litshele ubaba loGawule ukuthi yena nxa kuyukuthi balozwelo labantu beZimbabwe njengoba ehlala sithi balozwelo labantu beZimbabwe abame ukubusa kubanika abanye bebuse babe lozwelo ukwenzela ukuthi laba abazabusa basenyule egodini leli elimnyama esiphakathi kwakhe.
Sanibona ndibalaleli kanye labasakazi Mpangazitha, ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu lo muhle. Ngicela ke le isakaze eyami kungoba sekuseni kusasa kungoba yakhola lesine emini. Ngicela le isakaze ngiyachiseka kakhulu ngodaba lolu lamazipra. Bengilalele manje kathesi umama umfowethu lo elandisa ngodaba lwezipra. Ngicela ningatholi ithuba lami ke lingifake njengomunye wamazipra ke siqondise linto leyi yokulwela kwethu ilizwe. Udaba lolu lavela lwaphambaniseka ebucineni ekuqaleni kalizange luthole ulungiswa. Sabona abantu laba abesijoneni abantu bezalo laba sabona sabayekele bebhala amanyala amanyala azangena engqondweni zabantu abethu bawabona ngani liqiniso. Ngicela ukuthi lina zintathele izindaba isikhathi siyahamba abantu bayafa siyafa siyedlula singakhiphanga okuphakathi kwethu esifubeni zethu lenqondweni zethu esakubhalayo kwaba ngamabhuku phakathi kwenqondo zethu ake lidinge abalweli beRhodesia front amabutho esiRhodesia front lawa ikakhulu uGeneral Peter Walls labanye nje ababe bakhulu bekhokhele isibutho seRhodesia ke lithathe eyinye ezinye zezinto uzukuthi babevele besilwa lobani balitsheli ukuthi babesilwa lobani egangeni batshela abantu batshela umhlaba ukuthi babesilwa lobani egangeni kulapho kuzaphuma imbali eqondileyo khona ngoba baza kukhipha ukubani izanda vele kazangilwe kwakulizaba nje lisegangeni ukumquba nje baza kukhupha ukuthi bebesilwa lobani egangeni kuzapho kuzaphuma khona ukuthi iZipra yiye yalo ilalelani lizwe iyakhululelelani lizwe nxa ukhangelisisa imbali eyabhalelwe abantu abethu ithi iZipra yi 1000 elizweni bona babe yi 25000 amanyala lawo ngoba kanti kwathi besiyasayina elankista babesayina ukuthi khona kuzaba le 5000 eRhodesia front 5000 yemaZipra 5000 yamazandla bebumba iNational Army i-5000 yayivela ngapha xa kwakusilwa abantu abe 1000 amanyala indlela yokubani kwena uhle uhle uzikhanyele ukubani ukukhuluma amanga utshela umhlaba amanga ngoba kanti inye 4000 yayabe isivela ngapha xa kwakuyi 1000 yikho kokuqala khonoko bake bakhuluma amanga bakhuluma amanga bethi labo umJoyce uJoyce bachaya ama helicopter bathathe bexabana bakho bakhuluma ukuthi uJoyce ngamawule empini vela kulala impongo kwakayilwa kodwa kokuqala phakathi kwehisti kubhala ukuthi wachaya helicopter echaya ngale helicopter impilana amakhiwa ayengakamele umuntu ongufasi phambi kwawo lanxa welibutho lanxa wa-trainer kodwa akulwa phambi kwama-Rhodesia front engumuntu wesifazane esilwa labo asomabutho aye ngokudlala yikho labana abantu bengasitshela ngcono okosigcina ngicela ukuqondisa lokhu mama wena umZipra ngicela ukubani ake siphumenini esikhathini sokuyenga abantu abethu ukuyenga abatsha sibatshela ngokubomba isapho ake siphumenini into enithiwa isapho isikhathi sidlulile sezapho nxa lisase lengqondo yezapho ake libuye la ingqondo leyo kumthwakazi sizokhulula isizwe abantwana bafunda ukuzikhulula ngomthwakazi hathi kukhuluma ngento okuthiwa izapho ukuthi yenzeni sibili hhayi bantu bakithi ake liphume ake lihlakaniphi isikhathi sisitshiyile
sanibonani sanibonani balaleli bantu istudio seveni nani balaleli njani nonke hayi siyezwa abantu bakithi ilizwe liyafa liyashona bayahlupheka abantu akukho nto ebambekayo ekhaya lapho hayi isimo senzima bantu bakithi siyezwa bayakhala abantu nendlala singathi hayi kubi ngempela kodwa ke iqiniso bantu bakithi iZimbabwe ichance yayo ukuthi ilunge incane kakhulu ngenxa yala abantu abangafuni ukulalela abantu abangafuni ukutshelwa abangafuni ukuboniseka amasela into abayicabangayo kwawo yikutshontsha nokubulala abantu ukubopha abantu mahlayana kungenayo sizathu sokuthi kwabotshelwayo yinto nje abayaziyo yazi ungathi zingane la mina I don't understand banjani vele kwabona I don't understand into yokuthi ngabantu abanjani abantu bakhala ngendlala bona bayaphika so manje mayiphika ukuthi ababulali bantu ababophi bantu uchaza ukuthini
labo-ke bekungabalaleli bethu abe-studio 7 abasithumele imilayezelo yabo ngomakhalekhukhwini we-WhatsApp kunombolo zethu ezithi plus 1 202 465 0318 lani-ke liyenelisa ukusithumela-ke imilayezelo lisitshela okusenhliziyweni zenu namhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali yebandla lezaphu sixoxa ke lo mnumzana Max Mkandla omunye wabalwa impi yenkululeko amawovets
imbali le khona kathesi imbali engahlelekanga kahle hathi kube kulabo intsha kuphela kunye labo balalaba abantu abadala bakwazi umhlophe sibili ukuthi imbali le khona leyi ngiyamanga izanu yaphuma kuzapho izanu yadliwa ngo-1980 bayinika bayinikayo kayizengiwine ngalokho-ke angeke kuthiwe khona izanu lezanu la yizo uphele ezikhuluma balungile ngoba bakhuluma ngembali eyabo engalazwaphu phakathi ukuthi ukuthi abakhulumi ngokwelizwe bakhuluma ngokwephathi so iphathi yabo yiyona leyi ngabe ivangela khona lokhu ukuthi kube nepropaganda kuphela abayikhulumayo lafana akula qiniso vele likhona njalo bangatsho nje bathi bona balwa impi kodwa ke iZipra yiyo eyalwayo yaba lama major victory labo balinda sitsho ukuthi khona abasengebeyi but ungacompare ama major victories and in attacks okwenziwa iZipra lezani lakho kwehlukene ngalokho ke konke lokhane kakukho ekubhalweni ungakhangela layo udabeni kwangokwakhe eziZipra indlela ahamba ngayo asebenza ngayo yokubuthi ubuthenisa isizwe lokukhokhelela kwabakhona nakumkhonto weSouth Africa walwa labo konke lokhane kutshengisa ukuthi khona izaphu yayilombutho opolice up so izaphu yayile regular izandla yayizengibe le regular iZipra ile regular eyangena lapha ingubutho sibili owumelele ukuthi khona ususiya khona sibili ekuthatheni lishi njalo iZipra yayilamapholisa ayawathrenayo yilamanesi yilamadokotela okwehlukeneyo nalokho kwakuyikho khona kuzane lezane so-ke yizo izinto zona lezo esabe sikhangelane nazo kakhulu ekuphileni kwethu nekwenzeni kwethu konke
ye siyabona ukubana ikhona enye inkokheli yebutho ekhona kathesi abantu abangayazisiyo ukuthi yavela kuZipra kuyini okwenzakalayo ukuthi inkokheli le yatrenwa kuZipra yasisiya kuZanu kwahamba njani khona
ama-deserters vele abakhona ngenxa yokuthi umuntu vele yena uyabe ebonakele ukuthi ngaphelelanga embuthweni ongaba esesandleni seZipra ulokuganga kwenzayo inxa ephataphata ngalokho-ke kuyabe kubalulekile ukuthi umuntu enjengayenaleyo etholakale ebaleka eqinisweni esiya ebunyameni ngalokho-ke ukubaleka konke lokhana akwenzayo kwakukutshengisa ukuthi vele ubumenemene bavuvele bukhona sukele ekuqaliseni njalo esetshenziswa vele yi-CIA so lokhana kumangalisi lokhuya ngokuxhwala nje komuntu nje lokhana ukuthi khona umuntu esezinkambeni umuntu nxa evele engathembekalanga esazi lama-repercussions angaba khona uphangise baleke eqinisweni esiye ebunyameni
ye manje-ke nxa sikhangela ukubana kwaba lesivumelwano phakathi kweZipra singathi thina phakathi kwe-p f zapu lezanu isivumelano lesi uwena ukubona kwakho ufuna ukuthi intsha kumbe inzalo ezayo ikhangele njani isivumelwano lesi njengoba nxa sikhangele singani wonke umuntu okhuluma ngaso ukhuluma ngani uyasola ukuthi hayi isivumelwano lesi asihambanga kahle njalo asiyaziwa kahle ungathini nxa sesikhangela imbali
hayi imbali ekhona yokuthi sivumelano sasikhona sasenza sokuqili sokubambana njalo nokuthi khona kuthuliswe kuphela ini kubulawa kwabantu igogrowunds akula sivumelano saba khona ngobani ijongwe ezesimboli yezanu yabalokhu iyona le akutshintshanga lutho imaslogani zabo ibona lani ukuthi phansi lozanu ongaso yikho kutholakala kuzapho ngalokho-ke kwakuvele laphana kungela ngitsho isivumelano saba khona kodwa-ke tactically kwaba yinto nje kuphela ukuthi khona umbhuqazi wona lwana wegogrowund udede abantu besile bona laba ababesele yikho kuphela khonakala kodwa-ke akulavele isivumelwano esikhona
manje wena ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze imbali yelizwe ilungisiswe kahle ikakhulu lona lolu udaba lwezaphu leZipra
into enkulu engalungisiswa kuphela laphana yokuthi khona yona ngokwayizaphu kayiphumele egcekeni iphumele nkokheli zayo bekhampeni bekuye lokho babeyikho khona bangabi lenketa abajabi abaqondi khona khulena sibili ukuthi khona izaphu yayivele ibambe ilizwe lonke njalo ngendaba ye-devolution yona leyo izaphu layo kayingene kakhulu ezabelweni zayo ukwenzela ukuthi lakho kubonakale langamazwe bewine lapho abawina khona njengalokho abakwenza ngo-1985 igogrowund iqeda abantu kodwa-ke kwaba lama-election still izaphu yayo imentena amasitsayo
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra iwovet ebesixoxa laye kuhlelo lwethu uhlandla lokugcina lohlelo lwethu ebesixoxa khona ngembali yezaphu leZipra. Sokwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yeMelika engelamtshayeli i-drone ngamabutho akwele Iran. ele Iran lithi lidubule lindiza mchina ngoba ibisifohle yaphapha kulelo lizwe kodwa elemelika lona lithi la ngamanga indiza mchina le ibiziphaphela nje phezu kolwandle. Ezinye iziphathamandla zemelika ezikubandla lama Republicans zithi uhulumende kumele ahlasele ele Iran kodwa umongameli Trump ubikwa edonda ukuthatha lelinyathelo lanxa ubeke wapha imvumo izolo ebusuku ukuthi ilizwe le Iran lihlaselwe wasephanga wathi hatshi amasotsha kawabuyele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi wakati zimbona ngathi ingathi khatshani imbi lapha. Angiboni ukuthi kuxhaphazela kakhulu ukuthi kungathi kungaze kuluyiwe. Engikubonayo ukuthi nje ikuqwaqwazana kuphela kwamadoda.
Ngani sitsho njalo khona kulobufakazi bokubana ele Melika lizondile sibili sibonile lo mongameli Trump obengafuni ukuthi kuyiwe empini kodwa ungani laye use sithi hayi lapha bakwenzileyo bakhanya bayenze okukhulu kakhulu.
Hayi engxenye ngabe ngiphosisa kodwa ke kimi mbona ngathi kuxhaphazeli kakhulu ukuthi ungaze kudutshulwane.
Yona ingaqhamuka impi ubona ungani kungahamba njani lapha sikhangela ukuthi ele Iran lalo lelizwe elilezikhali ezembubhiso.
Hayi nxa kuvele kungathi ingaqhamuka ngibona ngathi vele khona umuntu ovikelwayo ngumntwana lwano olaphana lo u-Israel. Nguye ozabe evikelwa lapha. Lo Iran ufuna ukutshaya yena umntwana.
Oh, kokuthi nxa ukhangela ubona ngani nxa i-Iran ingahlaselwa ingaphindisela ngokuhlasela i-Israel.
Yikho engikubonayo ukuthi kukhanya ukuxhaphazela kwakhona khonoko asikho ukuthi kuyini. Kungathi kuvikela umntwana khona phana.
Manje nxa sikhangele ukubana sokuzafika ukhetho kwele Melika, siyazi ukubana bakhona abanye abaqhuquzela impi abathi kona kumele umongameli Trump athatha amanyathelo. Akusoze kuphambanise na ukhetho.
Awukhetho kuyaluphambanisa. Ngithi nxa impi ingaqhamuka laphana sokuyamela ukuthi kuze kufike u-2020 kuluyiwa bese kudluliselwa phambili ukuthi mayembani ozathatha impi yomnikazi kahle ayiqedi. Angithi ungakhumbula emuva ngale ukuwina okwesibili okwenziwa ngundoda kuqina uBush kwayezilwa laphana e-Iraq bathi bona kaqedi izimpi yakhe.
Okokuthi labo manje abancintisayo ubona ungani ukhona yini ongathi esethethe intambo zombuso aphathe indaba ye-Iran le ngendlela ehlukeneyo kulaleyi ezathathwa ngumongameli Trump.
Ibivele iphethwe ngendlela ehlukeneyo ngulo obephethe isikhundla okweminyaka engu-8 u-Barack Obama. Angithi lo ufikile laye waphatha ngendlela yakhe. Mbona ngathi lo ongangena angaphatha ngendlela ehlukeneyo kulalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni. Isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa laye ecingweni ekhona pha kwele Melika. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda esiphake iwoza woza woza Friday.
Mavigi wonke ngalesi sikhathi kulo umsakazo siliphakulela ingxoxo labaculi abehlukeneyo siliqhunsela lezi ngoma zabo. Sikwenza lokhu kulijabulisa njengoba sokuyimpela sonto kunjenje balaleli. Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngingu-Blessings Nqo ngiphuma kwaBulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994. Leqembu elikhulu okuthiwa yisingizi elidumo ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni achineyo umhlaba wonke nje ungaka.
A abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo leli labunjwa sokutheni
iBlack Messengers iqembu enganisungula ngo-2014 ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu achineyo eAfrica iZimbabwe South Africa Congo Madagascar neBurkina Faso West Africa sihlabela esingathina iAfropop lesintu.
Sikuhlelo Woz of Friday sixoxa lo Blessings Ngqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi one heart one
love lift up your brother don't bring him down ngoba so le Black Messengers asikho ukuthi sengijia insingizi insingizi ngiyayithanda kakhulu iqembu ngaqasala kudala kusukela ngo-1994 sicula njalo lo msebenzi omningi ophambi kwethu okuze sikuwenze ngikhuluma nje sabe se-America ngoJulayi lensingizi nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili.
Njengoba kunje nje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani
idlalade le Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May lezi ngoma ezi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa amasiko e-Zimbabwe amasiko e-Burkina Faso amasiko e-Madagascar amasiko e-Congo lidlalade elimnandi kakhulu. Sethemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Bese libasana le Black Messengers iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Ngqo. Uhlelo lwabantu uza Woz of Friday. Sise sihlangane njalo yekela siyibambe kanjalo lezi thunywa zethu zakithi mpela sonto enhleke lilonke igama lami nguEzra Jesus Banda.
Leyo ingoma emnandi kakhulu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Izisebenzi kahulumende eziningi kakhulu zilakho ukukhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa. Sokwesatshela ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande ngisithi libe lempela sonto emnandi.